Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 11 kunhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
besikhayela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo licacileyo lokuthi injection leyizanikwa njani.
Kubhubhe abantu abalitshumi lanye ngecoronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumente esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga wuphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane.
Kuyabongeka ukubana laba abandla umnotho weZimbabwe labo bakucabangele ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezimbabwe.
Kule kampani ya kwele Russia emba ama daimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. ELeSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumente elandula impiko ethi kakaphumi lesinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumente uzamelela ingcwethi ziqale zicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa uthi uhulumente uyakwazi akwenzayo. ELeZimbabwe liphakathi kokukhulumisana lele China ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa yinkampani yeSinopharm kanye lele Russia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. ELeSouth Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani ye-AstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha we-COVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso ye-World Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza lakulumkhakha. Le yinto etshiye abanye bedidekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sivindi ongumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izaniwa njani le injection besikhangele ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi injection le izaniwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe ama province kucace lokuthi izabe ihlathela kuwapha ama centers ukucace kodwa kwakhathesa ukukaphumi khona ngokunjalo ke njoba sazi ukuthi eZimbabwe sibalwe sipho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi engcenye izabe sibuyile bese kusiba leketa abathabi ukuthi kuqala ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhla ukuthi bona bakuhulumende labona abangathi bazi ukuthi bona ngabe ruling party yeZANU-PF phose yiba bangaqala so besifisa ukuthi into le ngayenziwa kungeni so bonke abantu bamastakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa ukuthi uyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesikhathi ungakacacwi ukuthi injection izanikwa njani abantu because okuluhlupho so ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibile uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo ngeyabantu bonke asiyo abantu abezanu-PF bodwa kodwa ngeyabantu bonke kufanele injection ingabuya inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwele umuthi
selikelezwa na ukuthi iJackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwe lamanyuzipepeni lakubo-social media kodwa iqinisweni asikatholi uhlelo olicacayo ukuthi iprogramu yakhona izahanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikele injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kane kade singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yikomiti ezempilakahle ingenisa lathi izakhamizi lamanye ama-stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection lengayibuya ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khonokho bekuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama-district atshiyeneyo kulama-province atshiyeneyo konke lokho kukacaca ukuthi kambe i-injection ingabuya izaniwa njani ngoba ingabonga unikwa nje kungaqedakali kuzenisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso senu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi ngale injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izaniwa njani abantu kugqiniswane labo kube lamacebo afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxayisibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so ke sikhangele sonke sivule amehlo lendlebe ukuthi sibone uzohamba kanjani kodwa njalo thina njengezakhamizi sizimisele ukuthi hhayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hhayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya ngawulezi gwenxa kulungisiswe masinya
umnumzana Ambrose Sivindi ucubungula ezombusazwe njalo ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe iAl Rosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni ecoronavirus alungiswe kwele Russia aweSputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe lo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelileyo waphuma esithi iZimbabwe ancedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakuleli lizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonica yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayina capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinothise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi laloba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayabe befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi kungathiwa uma kungathiwa ukuthi bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho
ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo
akusiyo into entsha leyo baba ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhitshwe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane kithi sesalahlekelwa zinhloni salahlekelwa yobuntu akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layina low owayetshontshile ngesikhathi se-willow valley sebisethu so elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa inhlalo yethu
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitsha amagesi kwezinye indawo umphathi ntambo wenkampani yeSesa Holdings umnumzana Sydney Kata wethu le umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku 140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezu kwalo loludaba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalanga abilentuthu ethunqayo kulesi sitichi. ELeSouth Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imingcele le ivalwe ngenyanga edluleyo umongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo senziwa umongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bay Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelele ukuvulwa ngomvulo mhlaka 15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lesiphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bay Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi isikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliwe. Bafuna njalo ukuthi kube nokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucelwe leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwela omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kulandela insolo zokuthi amanye amapolisa eZimbabwe lamasotsha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngomvulo sekwamukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Ngesikhulume esinenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemncele lokho.
Abantu njengoba nje bekhezi lapha balande imisebenzi kodwa banemigene ekhaya abayishileyo okwenza ukuthi bafisa nabo uhamba siyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengu lakhumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa bengalokothi ukekela usenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakale enyakenye ekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminye siyane sika-December hayi afanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma kungenzeka uhulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu ngoba kufa abantu laphaya baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantukazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela nabomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Sele kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ibika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likaMnumzana Douglas Monzora leMDC ngoba uMonzora esidla lezano PF. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 uMnumzana Douglas Nyikayaramba yena owake waba isiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yes, sanibonani kwa-Studio 7 ninjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Stadium Park ngapha kwele South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisifakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amacumisa apheleleyo kodwa kwayihlanga zimuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezana phefu abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele kungalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho esiphethe sikhuluma okusalayo injection akukho uhlatshwa bona baphezulu kuqala sizasiza kuyela emuva ngoba angeke sithembe sipeshale kamnangagwe ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kade idubisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hayi vikele i-coronavirus kade hayi after this time is particularly siyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngisekhaya. Mina ngithanda ukuthi ngithi hayi izano kabayenzi i-Politburo meeting yabo kabayenze bayephambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa behamba bethelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo uSimon Khama wasola wathi an African to celebrate death. Let us think about the families who had lost their loved one. Wakuluma kodwa bafaka ubulema babo bahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa sebesifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkani.
Umsebenzi we-Studio 7 umkhulisani okhulumayo ngikhulumayo sezonde. Hayi msakazi ngiyathaba ngendaba esizizwa zona zika-Studio 7 mayelana ne-corona sihlale sinqabele. Lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu we-Studio 7 ositshela ukungcono kuberedio Zimbabwe. Babethumezela ama-message abo ku-WhatsApp kumafoni ethu but akuzwisiki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike nininanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba kithi lapha ngishisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu leMDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelileyo ubeseneliza 70 years ephila esidlisithwala. Hawu sithi khula uze ukhokhe kube kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela okukhuluma ngayo ibandla lethu lizasukula izakhula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salibonani salibonani basakazi abahle ngikhuluma noNgwenya la eSandton eGoli siyabonga ukusethulela indaba ngoba kungasi yini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa yokuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo singathi uNkulunkulu engaleluswa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizo kuma WhatsApp la lethi injection yekoro liyabulala ngoba oqala kekho sejove ngayo ngoba ingono ifike nje emalangeni la eSouth Africa lokuthi manje ngoba siphelele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola sisebenzise abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababoni njengoba manje utshwala buvuliwe sebeyaqala ijengele encane yokulala bephuza utshwala behambe ebusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abazama baziphathe kahle konke lokhu kusiwe i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzele ukuthi sikwazi ukuba nesasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekurayithi ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amalomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokhu okuyisiqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho esala kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho lina bantu abantu abayiyeke ukufafaza izindaba ezingamanga kuma-WhatsApp group
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-intanethi izolo ngemva kokubucitha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhlaka 14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhiso kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano. sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale lesenethi kungene kulanga lesibili izolo lapho abatshitshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela oladalwa ngabasekeli bakaTrump ephalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi uMongameli Job ukuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale lesenethi lipasise iziphathamandla zikahulumende wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili, kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kulomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani le impeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetshwa kwaTrump. AmaDemocrats ngobunenge bafuna kwenziwe lokho. Lokho sizakubona kuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ekucineni, bedonselana abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo ama-Republicans amanyathile kusenethi bevota lama-Democrats. Sizakubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kuma-Democrats loluvela kuma-Republicans enhlelweni zakhe, ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhonomi weMelika ngalesi sikhathi untengintengiswa i-COVID-19 lezinto eziningi azidingayo njengoba wazibala, i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana akhuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathi uzasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe, hayi ukuba lidunga manzi njengoTrump, kodwa abuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubekeli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlophe ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamtholele icala, kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamtholele icala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamtholele icala. Okungenza bagcine siya kulokho okuthiwa yisensha, ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote, ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besisola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. kule nkampani ya kwele Russia emba ama taimana e Zimbabwe eti izapatisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha i-COVID-19. Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Beit Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngohafa asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamile nkomo.